siyabonga Chris ilichona njani mthwakazi siyalamukela emsakazweni wa Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje umongameli Robert Mugabe utshela abasakhulayo bebandla lezanu PF emkhosini wabo we 1 million men march ukuthi kayindawo njengomkhokheli welizwe izizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa zinanza ilanga le Africa Day Kutaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhangela umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eCalifornia khonapha eMelika ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe utshele amalunga ebandla lezanu PF emkhosini we 1 million men march oqhutshelwe eHarare ukuthi yena njengomkhokheli kayindawo. Uthe abamabandla aphikisayo akhankasela ukususwa kwakhe esikhundleni kumele bakhohlwe. Kubika uMemphis Gama.
Abafole lamhlanje bavele ezigabeni ezimbalwa zelizwe ogoqela laseMandebeleni bebelubhekise enkundleni eyathiwa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square emkhosini wokuhaya imisebenzi kamongameli Mugabe oluqondaniswe lokunanza ilanga elabunjwa umanyano wamazwe awezwekazi leAfrika ele Africa Day likamhla ka 25 inkwenkwezi Esethulumbiko wakhe kulo mkhosi kunkulungwane zabantu umongameli Mugabe uqonqosele ngokuqakatheka komanyano kuZANU PF ethi ngoba izihlephuhlephu esezikhona zingalilungelanga ibandla.
Vanhu vami kadowa ngathi achithi tayi. Ko MDC shungu itsitsi here.
Akumelanga njalo akusoze kube lokho kuqhubeka kusiba lamaqembu-qembu afuna ukudala umvukela kuZANU PF. Ngamaqembu ajonge ukuvukela ibandla ngenjongo yokufuna ukulidiliza nxa kulokuphambanisekayo kumele kulunyisiswe
wongeza umgabethi okuphosiswa ebandleni makukhulunywe khona ebandleni hathi ukuzikhetha ukuthi thina siluhlangothi lolu waphinda njalo ukubakhuza abalandeli bebandla labalwa impi yenkululeko ukuba besebenzelane labanye ekulithuthukiseni hathi ukuzitshela ukuba bona yibo abangcono kulabanye lanxa badlala ihlandla elikhulu ukukhulula ilizwe baze ngobunengi ontanga uzaphatheka kulomkhosi okubalisa uIsaac Phiri waseHarare ongomunye wabaphatheka kuNational Youth Service obekhanya elijabulela lelilanga
upresident wethu selisikhathi esibusise ilizwe lethu So hayi siyakubonga lokho ende siyakujabulela kakhulu ukuthi sibe lapha that siyabonga kakhulu ngijabulela abantu bonke abala ukuthi sibe lelanga elihle namhlanje ilanga lama youth sibekele upresident wethu usenzela kahle lapha into zonke zihamba kahle akula into engakhuluma enye futhi ngiyabonga ngalokho ilanga leli angazi siyazisise silibone nini so ngithanda ukuthi ama youth yonke lawa ejabulele ilanga lamhlanje mina mfike lapha ngo 7 o'clock Aya ubona sivile kugcwele abantu kakhulu lapho ukuthi abantu bonke ngithemba bayajabula lapho abangajabuliyo angazi ngoba hey ngendlela ogcwele ngakhona haye abantu kanye bayajabula bajabulela ngalamhlanje
Bezikhona lenkokheli yokubalisa ummeli wetsholotsho South edalela eParliamente umnumzana Zenzo Sibanda
Umbuthano lo utshengisela ukuthi umungameli umgabe kulabantu abaningi lokho okukhunywa ngabantu bemazweni ama western countries athi bona umgabe kasela abantu ngamanga kumele bakhangele nelanga lanamhlanje bangatshelwa ababuye eZimbabwe bazozibonela.
Wengeza uSibanda ethi bayaphupha labo abalokhe bechothoza ibandla lakhe abafana lalabo asebaxotshwayo kuZANU PF bayabumba elithiwa yiZimbabwe People First.
Hathi ukuphupha kuyavunyelwa umama umjuru veru yaphupha njengabantu bonke bengacanga ukuphoza bayaphupha kodwa ngamaphupho lawo uza phela njengesepa. Isepa veru yaqala ithengwa intsha iphele yikho uzabona kumama umjuru. Hayi iphupho lakasozavukela iphupho ozalala josi uzalala kokuphela.
Omunye wabasekeli bezanu PF umnumzana Victor Kajolo uveze injabulo yakhe ngalumkhosi.
Lesuku oluqakathekileyo kakhulu. Ngibeshuwa ukuthi bonke bavumelana lami njengoba la ukhangela ukuthi kugcwele kangakanani. Ubudlelwano busekuthini sonke siyakwazi ukuthi umongameli wethu oweZimbabwe His Excellency Comrade R.J. Mugabe ube ngu-chairman we-AU. Njalo siyakwazi irole yakhe ku-liberation ye-Africa nje in general, in Southern Africa in particular. So i-Africa Day iqakathekile kakhulu iqondana lokuthuthuka kwe-continent nje izwe kazilonke, the contribution kamongameli wethu ekuthuthukeni kwezwe kazilonke.
AbeZANU PF kanye lomkamongameli bayavumelana ukuba uMugabe uzobusa iZimbabwe aze aye kufa njalo laloba esesemathuneni ezabe elokhu ebusa. Ngasikhathi sinye abogatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe baqoqe umkhosi wokunanza usuku lwe-Africa Day ongenwe ngabameli bamazwe awezwekazi labensundu owenzelwa ehoteleni ye-Rainbow Towers lamhla kusihlwa. Bebekhona abahlabeleli okubalisa umculi olodumo u-Oliver Mthukudzi, uMathias Mere, ohlabela umdumo wakulezi nsuku owaziwa ngontanga ngokuthi yi-dancehall uSoldier Love, labeqembu le-Police Band. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Mugabe sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Owakuqala i-1 million men march lay was a demonstration against iZANU itself ngoba siyakwazi ukuthi akade befuna ukukuthengisa ukuthi bebezama ukuthengisa ingxenye yebandla i-faction ekhokhelwa nguMnangagwa ukuthi bona bangenza kungabo kaPresident Mugabe. Yikho sibone uGrace ithe ekhuluma laphana wafika ke wathi yena uMugabe uzaba ngumongameli noma angaze ase efika i-Heroes Acre uzabe lokhu engu-president. So it was a show of support from within iZANU PF. So bebe ngabantu abazama ukuzithengisela ukuthi bona bamsekela uMugabe.
Ekudleni okuphiwa abalambayo lapha uthi umuntu wonke odinga ukudla kumele akuphiwe kungela kubandlululana ngokuthi uzibani ngowaliphi bandla, uzibani kayisuye waliphi bandla. Uthi ningalokho
i-question yakhona ukuthi ukudla okwabiwayo kuvela kubani, because we know as it is now ukuthi i-USAID izafaka imali eshika 100 million ku-food aid. iZANU namuhla isipende 600,000 ku-1 million march. So ukudla obviously nxa kuvela kuma-NGO kumele kunikwa umuntu wonke. Kumele uMugabe abe nemihloni ukuthi ilizwe elinjenge Zimbabwe ekade lisenelisa ukuthi lizifide namuhla linikwa ukudla ngamanye amazwe. Sesiholela ukudla ngalezi zinkukhu, kodwa-ke uMugabe ukhona ejene senza ama-million many much. And of course we know ukuthi i-structure seZANU ne-food aid ivele kuzaba ku-politicized ngoba yikho bezafika kona isaku ma ungena khadi leZANU awutholi ukudla. Ungananzelela abantu akade behambe kumatch namuhla abaningi bathengisa ukuthi bazathola izitendi, abanye bathengisa ukuthi bazathola lalokho nalokho. So imbuso weZANU ngokuthi ngisapota ngiza kunika lokho, nxa ungasapotanga kuze kunike lokho, nxa ungena khadi leZANU asezithole lokho. So amboni ukuthi ukudla kuzayekela ukunikwa according to party politics sekutheni, ngoba yinto evele yenzakala entweni yonke. Nangaso umuntu weZANU ngalakhadi leZANU eZimbabwe udibekile uhlala kofaro.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Namhlanje izwekazi le-Afrika linanze iminyaka engamashumi amahlanu lantathu kubunjwe umanyano wezwekazi le-Afrika Organization of African Union osubizwa nge-African Union. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo zimanyane leza kwamanye amazwe emkhosini weviki yonke okunanza leli langa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe lazo zithe kwaqa laba kwamanye amazwe eJohannesburg bethokozela kubunjwa kwe-AU inenge elithi yiyo yabuyisa inkululeko e-Afrika jikelele. Bona ke laba kwamanye amazwe bakhethe ukuqhuba imikhosi etshiyeneyo besithi hlose ukuqinisa ubudlelwano babo lezakhamizi zakwele South Africa. Le mikhosi ethatha iviki lonke kusukela mhla ka-21 kusiya ku-28 kuNkwenkwezi isungulwe ngemidlalo yebhola phakathi kwezalwane zamazwe atshiyeneyo. Le midlalo ilethe ukubambana lenjabulo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhloso yakho konke okwenziwa liviki yikwakha ubudlelwano phakathi kwezalwane zakwele South Africa lalabo abadabuka emazweni atshiyeneyo.
Nxa sifika lapha eSouth Africa iningi lethu sisuka sibe sesihlukunyezwa lokho ngolwasemzini abathi xenophobia. So ikuzama ukuthi silethe ubuntu bethu njengabantu abamnyama njengabantu baseAfrika ukuthi singabantu sonke siphila ndawonye uhlupho lwethu sonke asikuthi lwenziwa yithi lwenziwa ngalabo abasibusayo.
Lobanje iqembu lebhola lezalwane zeZimbabwe bahle balijujumezela lapha xabulwa lingakayindawo. Okokhela abadlali beZimbabwe laba mnumzana Khumbulani Moyo uthi into enhle ukubona ama-Afrika ethokozile endawonye.
Ngizwa nginokujabula kakhulu because injongo bekuthi sihlanganise abantu abakudiaspora especially abahlale eSouth Africa ukuthi sikwazi ukuhlangana namanye ama-nations alapha sibonisane ukuthi singama-African. So umdlalo webhora uyahlanganisa abantu and ubenza ukuthi bangangena endaweni ezifana nobugebengu and also bakhiphe active.
Ezinye inhlelo ezihlelelwe ukuthokozela leli langa zigoqela ukubuka ibhayisikopo yalokho okwenzakala ngesikhathi sokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, inkulumo yabesifazane bakwamanye amazwe ngenhlupho abahlangana lazo kwezempilakahle nomkhosi wokuthakazelela ukubunjwa kwenhlanganiso ye-African Union. UMabhena uthi kuqhutshwa njalo le mithandazo yokukhulekela ukuthi kuphele umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa.
Thatha amakhandlela kule nkonzo labafundisi bekhona kuthandazwa sizibuza umbuzo othi kade vele kutshoni nxa ngisethi mina ngingumAfrika kutshoni
kule mithandazo kucula zonke ingoma ngazo zonke indimi. Umfundisi webandla le-Revelations uStephen Mguni uthi intshumayelo esemqoka ikuthi phambi kwankulunkulu abantu bonke bayalingana ngakho ayikho indingeko yokucwasana.
Unkulunkulu siyafana sonke ngoba sonke singabantwana bakhe. Besicela ukuthi kube khona ukuthula le nto ingaqhubeki isiya phambili. Uma sibeka unkulunkulu phambili siyakhola ukuthi unkulunkulu ngoba uyena ongakwazi usilethela ukuthula, uyena ongangena enhliziyweni zabantu, si-understandane sithandane njengama-Afrika.
Kuzaqhutshwa njalo ingxoxo ezigoqela inhlupho ezenza abakwamanye amazwe babalekele kwele South Africa ukwalela esikhundleni kwabanye omongameli lokungenziwa ekuthuthukiseni izwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende weLebotswana sethethe isinqumo sokwesula isikwelete sezigidi zamapula i-1 million pula esadalwa iZimbabwe ngesikhathi ithenga inkomo ngo-2011. Kubika uMartin Gwenya.
Ugaja olubona ngezokulima eBotswana luthi luza khulumisana le-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende ka-Attorney General ukuthi asungule umsebenzi wokwesula kwesikweleti esadalwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2011. IZimbabwe yathenga inkomo ezinkulungwane ezingamashumi amabili lasithupha i-26,000 eBotswana isithi izabhadalwa ngakadlula amalanga angamashumi amane lanhlanu i-45 kodwa sokuyiminyaka emine iZimbabwe ilokhu isephula isithembiso ngakho umhlangano wekomiti yedale lephalamende yeBotswana we-Public Accounts Committee ukhuthaze ukuthi kwesulwe lesi sikweleti ngoba kumgceke ukuthi iZimbabwe kayela imali njalo kungakhalela ukuthi izayithola kusikhatshana esifitshane esilandelayo umgcini hlalo kugaja okwezokulima eBotswana umzana Boipelo Khumonathale uthi iParliament ihlala ibathonisisa ngalesi sikwelede eminyakeni edluleyo ngakho sesifikile isikhathi sokuthi lolu daba luqedwe ngokwesulayo kwesi sikwelede uthi umphathi ntambo kwezokulima eZimbabwe utshele iBotswana nyakenye uthi noma nje lelo lizwe lisazi ukuthi lesikwelede kusemqansweni ukuthi lihlawule obona ngezomnotho esehabrona umzana Jack Mthembu uthi kumcaba ngomuhle ukuthi wesule lesi sikwelede.
Well, from an economic point of view, one would say isikhathi esiningi uthola ukuthi ungacina usebenzisa imali eningi kakhulu ukugijimisana lesikwelede esincane. IBotswana does not need ukugijimisana le mali incane kakhulu njalo futhi they would not want to harm ama relationships le Zimbabwe. I mean sesikhuluma diplomatically. Kodwa on the other hand, really it's embarrassing. Now I'm told an entire country in Zimbabwe, 14, 15 million people, and is failing to pay back 1 million pula.
Uthi iBotswana isithwele nzima ngenhlupho ezilethwa yiZimbabwe kwezokulima kuyiyo elethwa umkhuhlane womlomo lamasondo oyefoot and mouth njalo isehluleka ukubhadala imithi yokulwisa nalolu mkhuhlane.
Foot and mouth nxa isihlasele iBotswana, they try to export those cattle to Zim ukuthi labo bekhona ukuthi bebhadale ama-farmers abo a little bit better for i-compensation ngapha. IZimbabwe fails to pay. It is so embarrassing. As the, you just wish that even though Botswana will consider writing off that debt, I think it's something that Zimbabwe like Mele Shales is kind of part of it. Is this how we want? Now we are failing to pay our salaries, our civil servants. It's an internal thing. Now what these qualities are doing is they're now even being known by our neighbors.
Amanye amalunga edale lephalamende kucommittee ye public accounts kade besala ukuthi isikweletu lesi sesulwe besithi iZimbabwe ingajayela umkhuba omubi. Ngingumathini Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisabulungile eBotswana.
Ngempela nsonto izizalwane zeZimbabwe ezikhona pha eMelika zizalubhekisa eCalifornia emkhosini oweZim Expo. UPraxis Jeremiah uxoxa lo munye wabaqoqa lombukiso uNkosazana Sukuncube.
This year siya Ontario, California, duze le Los Angeles. So ngwesibili sisiya khona. Senza into ezichiyeneyo.
Kubuya abantu abanjani embuthanweni lo weZim Expo?
Kubuya wonke umuntu nje, wonke umuntu umZimbabweni nje, wonke umuntu ose-America. Usually si-invite labantu abase-Canada, silabantu abaningi abavelela e-Canada abadlala ibhora.
Kuyabe kusenziwani impela mpela kulo ongazake vele ahambe embukisweni weZim Expo?
Izinto ezichiyeneyo silabantu abalama business achiyeneyo so bayabuya bezotshengisa ama products abo bezothengisa into zabo abazenzayo like nge Friday sile fashion show lama designers amaningi ayeZimbabwe a talented so sile red carpet nge Friday ukuthi bebuye bezotshengisa impahla zabo zonke abazithengisayo sibe sesibandela lama party okujabula then sibe labantu abaphekayo ababethengisa ukudla kwabo okuchiyeneyo lezinto nje ezithengiswa abanye ababevelele eZimbabwe silabanye abavele eZimbabwe ababuya la betshengisa izinto zabo abazithengisayo ukuthi ngesabatha silama artist abuye directly from eZimbabwe o Cynthia Mare o XQ babuya bokho o Shastro babuya bezoperforma bekulokudla futhi okuyabe kuthengiswa ngamaZimbabweni. Then yesunday sesiphuma sonke sesisiya eVenice Beach sithi sikwenze kwaba kwachiyana than iminyaka yonke. Iminyaka yonke sijala ukuba le-soccer tournament le-barbecue e-parki. But this year sikutshintshile sathi sibe le-volleyball, i-beach volleyball, i-soccer, since kuse-California lapho kule-transportation and into eziningi-ningi nje. Ikujabula nje sonke sibaningi nje njengamaZimbabweni zase-diaspora.
Likhangelele ukuthi iyaphumelela ukwedlula eyanyakenye na?
Sibona so ngoba isikhathi esiningi ukuphumelela kweZim Expo isikhathi esiningi kuya ngendawo lapho esiyifaka khona. Ireason ngithi imbone ngani izaphumelela ukuthi iCalifornia ithandwa ngabantu bonke. Ngokwesibili sibuyela khona ngale because it's been the best expo so far. abantu abaningi eCalifornia bayithanda kakhulu ikuthi nje kuphela kuyadula kuyakhona ngale but hayi sibone ngani sibili ngendlela abantu abaresponda ngayo hayi kuzaba kuhle kakhulu
kulomncintiswano nawo eziqambula mayezi
oye kungesabatha ngesabatha avele izimexpo phela anti yaziwa vele ngayo iziqamula amayezi vele yiyo i-main event esiyaziwa ngayo i-Missizim Expo yenzakala ngeSaturday intambama lama performers wona lawo ngoba isabatha vele usually yiyo i-main event yethu i-main day yethu
unkosazana suku ncube ngomunye wabaqoqa umkhosi weZim Expo oqutshelwa eCalifornia khona pa eMelika ngempela viki Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi kaMongameli Robert Mugabe lamhlanje emkhosini oqoqweli qembu lakhe owe Million Man March. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sidivana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Tendai Priscilla Banda ofuya inkukhu ezithiwa ngama quail birds zinyoni ke lezo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Tendai Priscilla Banda.
Ngiyabonga.
Ya ungasitshela ngokufuya inyoni lezi okuthiwa ngama quail ukuthi uhambisa njani?
Okuqala ama quails ajenge inkukhu. Bafuna indawo yokuthi afree amele ukuthi ungathi uwagcine indawo ukuthi vele akula freedom kafuna futhi ukuthi ungabanyutsha amanzi amelana athi amanzi adle ale ma-problems amalutshwana ngingatsho njalo ngathi there is ukubreeder than any other bird that I would say
okwamanje sikhuluma ufuye ama-quail birds amangaki
kathesi mina ngile 270 ngaqala nge-35 35 kwangikhona umele ube le 1 i-3 hens to i-1 cook yangkhona ungafaka ama-cooks amaningi ayalwisana ayalimazana kakhulu ukuthi they end up ayabulalana so into engcono yokuthi umele ufake i-3 females nge-1 male but ikheji yangkhona ngabe le 40 kumbe nge-50 ukwazi ukuthi ama-males mangaki ayahambelana yini ngama-females angkhona
siyasizwa abaningi besithi amaqanda akhona ayelapha uwathengisa malini njalo ulawona
yeah ama quails ayenza ayalaya 2 eggs a day ukulapha mina ish mana ngikutshele iqiniso ukuthi ukulapha kuyafanana njenge anje akwazi ukuthi ispinach ispinach bathi iyancedisa ngegas so mina ngizothi ama quail beds amaqanda angkhona ayancedisa ngama nutrients angkhona aphakathi kuwo ayancedisa but ukuthi ngithi uyalapha lokhuya mina lapha I don't think ningatsho njalo
uthengisela ngaphi njalo kule mali yini lokho kwenza
ye mina ngiyathengisa ngaqala ngithengisa $5 a crate and then sesireducer kathesa ama price because asegcwele umuntu wonke osenza iquail bed i-market yangkhona it's not as large as I would want it but ama restaurants amaningi ayathatha so mina ngiyathengisela just a few individuals and because angila capacity ukuthi ngingathengisa ama restaurants but ngawule capacity because abanye bayenza about 5,000 eggs ngani bona lawo ngoba thengisa ema supermarkets and other places but kule mali because kafia inyoni zangkhona azifi masinya zilula ukubreed as I said earlier on and ngiyabona ukuthi since abantu bonke basekwazi ukuthi iquail bed kuyini and amaqanda angkhona bayazi ukuthi vele ayanceda health wise. So abantu abanengele basiyadinga
yona inyama yakhona ke bayithanda ina bantu njalo uthengisa malini
inyama mina ngiyawazi imnandi sibili it's very good mina ngiyathengisa ama adult beds ami ngama $3 $2.50 depending uthi how big it is uthi ikhule njani inyoni yangkhona so far I've sold ngathi 50 I've not akulama complaints abantu bakhona bathi bayathanda inyama yangkhona ende bayafuna ngilama orders uthi I mina ngikwanisi even ukuthi ivambe ama orders angkhona because abantu abaningi baya kubuza ukuthi inyama yangkhona nga bayafuna
ungasitshela ukuthi ufuyela ngapi kwendawo eZimbabwe la
mina ngiyafuyela endlini yami ngilama cages angkhona and then ngifakile ama cages but ngizwe abanye bethi kungcono ukuthi uzifake phansi mina ngihlala eHarare but ngihamba enye indawo eBlayo bafuya futhi kona ama quail beds
hayi sikufisela inhlanhla esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
hayi ngiyavalelisa ngiyabonga sibili ngesikhathi esinike sona
hayi lathi sibongile ubelela ngelihle
ngiyabonga
loge ngunkosikazi Tendai Priscilla Banda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla.
Iqembu leCapes United litshayele eChickenini nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eLuveve namhla emini, njalo abahlohlele iqembu leCapes United ngabathi uBrian Abbas Amidu kanye loLeonard Tsipa. Iqembu leChickenini lona lihlohlelwe nguEdmoch Rambadare. Limpumela itsho ukuba iqembu leCapes United liqanisele ahlala kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elithumi lesikhombisa, njalo selitshiywa ngemiklomelo emibili liqembu leFC Platinum okuyilo elihamba phambili kwimidlalo yalonyaka. Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leCapes United Lloyd Chitembwe utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokudlala abakwenzileyo.
We wanted to play and yeah, I thought
awudlala sidlale kuhle nabafana bami specialist siyaphambili besiyingozi kakhulu even ndasemuva sivale kuhle kakhulu hayi sidlale according to ama plans ethu njengeteam.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu leTriangle linqobele Mutare City Rovers nge-3-1 emdlalweni obusenkundleni eGibo. Iqembu leZBC Kariba linqobele Wange nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eNyamunga. Kuthi iqembu leBotha Strikers linqobele Tsholojo nge-1 kanye enkundleni yeMaclass. Ngokwakuqala ukuba iqembu leBotha Strikers lithole imiklomelo selokhu liqale ukudlala kusigaba se-PSL. Emdlalweni obusenkundleni eBaba Fields iqembu leBulawayo City linqobele Ngezi Platinum nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leCity ngu-Edin Khulungo. Imidlalo yesigaba se-PSL iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leHawumayini lizanqikelana khona leFC Platinum enkundleni eLuveve. NgoLwesihlanu iqembu leHarare City lizemukela eChapungu enkundleni iRuvaro. Kuthi ngomgqibelo iqembu leDynamos lizanqikelana leHighlanders enkundleni eNational Sports. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe utshela abasekeli bebandla lakhe embuthaneni we-1 million men march ukubana kayindawo kasoze asuke embusweni. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zinanze ilanga le-Africa Day. Njalo kuzaqhutshwa uhlelo lweZim Expo ngempelaviki eCalifornia ngapha eMelika. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.